Kuku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Hobe sikhipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi-CC lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwitshize njalo bakhwitshize ngokufaka uca ebhokisini mhlaka 9 Mpalakazi. Asikaboni abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama-constituency esingawaziyo.
Kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama-by elections.
Uthi ke leli qembu elezana uthiwe lalo alidleki leli bandla leli kuma-by elections. Lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by elections izano kayidleki.
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuzakwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo. Kambe kuza kuba njalo? Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba yintshanje yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi-CC lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa edale luzaqutshwa mhlazi ku 9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kumakhansili kwamalunga ibandla lesisi ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirohodza ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mmeli Moyo. Umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzawuba khona mhlaka 9 Mpalakazi. Siyazi thina ukuthi akulasikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edalele eParliament ezitshela uZulu, etshela abantu abaningi ezitshaya isifuba nje yena esithi yena nguyo unobhala jikelele we-Citizens Coalition for Change. Asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengunobhala jikelele. Kuyinto ephula amalungelo oluntu. Siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU-PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele.
Manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethwandaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancedisa njalo, likuthatha njani lokho?
Abantu abangena okhetheni njengo Bruce Mmeli Dube nxa bexotshwa edala ePhalamende kutsho ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe, njalo uyabe etshengisa ukuthi yena kathandi ukuthi abone ama-youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala. Njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha kutsho ukuthi ikusasa yethu kayikho.
Bona abantu bathini abavoti? Sike sezwa ungani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya besiyavota abantu bexotshwa. Elina elikhuluma labo bathini?
UBruce Mmeli Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane. Njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiyavota. Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwitshize njalo bakhwitshize ngokufaka uca ebhokisini mhlaka 9 Mpalakazi. Asikaboni abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama-constituency esingawaziyo. Kodwa esikwazi thina yikuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazabisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo kunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo silokucabangela ukuthi imithetho ndaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanupif otshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ingagcina isiphica ngendaba zokuthi izanupif ingenisa indaba zombusazwe umthetho ndaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnomsana Sweden Chirotsa isikhulumeli sevandla lesisi wobulawayo imizamo yokukhuluma labanye labamanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla lezana uPF lisungule umkhankaso walo kuviki edluleyo lapho elazise ukuba amalunga edale lePolitbiro yiwo azakhokhela lomkhankaso kusenjalo ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele Studio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwama-by-elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli elesisi leli le-CCC nxa ngabehambise kuhle uhambiso uhambo lwabo basukuma bonke ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathika bamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uthi kuphela kuphonga kuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyinxwala vele into ye-triple C leyi kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudwini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba le-ZANU PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibili ngokuzwayo angawini ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele kuyenzakala ukuthi khona laba be-triple C becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo inkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabongela mehluko laphana kuthi ke leli qembu elezanu PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by-elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by-elections izanu kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelelo izaphuma isithini khona laphana mhlaka 9 xa i-date leyi ingasatshintshwanga ngama-developments abe senzakala njengoba indaba zakhona zisesekhothi
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
uZulu khanya engazani usekhathele ukuthi abantu nxa bevota kutelwa baphinda belandele sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngaphi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhuyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya ingazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya ingazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe ukugile sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kambe kwenza ama rights akhe tshengisele ukuthi vele yena ngifunani ngona ngazani lapha zindala zombili
lo ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula izombusazwe
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokuchithwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Gabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelane lohulumende ukuthi udubo lokuchithwa kwamagetsi soluphelile. Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imitshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Ngizwele ngibona elizweni elikhulubekile nemodi nemodi wonke amazwi akutshela nto yokuthiwa amagetsi acitsha. Elinye igenerator lingacitsha, elinye lisekova vele abantu akufanana bezibone ukuthi amagetsi ezahamba. Okungcono mnani kubone ngoba kathi into edinga akukala amagetsi abantu barana ngama-generator, so okungcono bakhona siwubone amagetsi asilapho.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile, asoze sibone na ukuthi bangcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe lamagetsi ngesikhathi asifunayo sonke isikhathi. Ayikhona ukuthi amagesi akhanye isabelwa abantu iprimitive akufanana ngokwenjalo vele akufanele sikhulume ngakho. Anti yabona kudala khanyela ngama-1980s sithathe ilizwe lethu ongazazuzu wakuyezona ukuthi amagesi ahambile kakazi hayi nakazie hambe amagesi ayikuthi ngahamba abantu bemangale tekniki yabo sekona so amboni ukuthi kuzaba lomentura ngoba sike sakuzwa lokuthi amagesi asiza kuba ngcono kumbe sikuzeyangalibut asiboni netukoti.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagesi angahlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Uyabona ukuthi igovernment idala ngengqondo zabantu. What the government must do that is finally kwenziwe ukuthi the plan ukuthi right i-growth rate ye-economy yethu ini kanjani, amagesi esiwafunayo maningi okunganani, akhona lawo maningi okunganani, then what we do is plan kwela ma-projects amaningi ama-independent power producers banikwa ama-license worth about 2000 megawatts but they wenze only about 15 megawatts ayikafikile 15. Also komkosi konke lokhu kuphonge ukukhulunywa nje ugwayisa ngani supposed to have iseningi yamagesi esikhathini ngane batuka godi kumbe sekule 20 years loku kukhulunywa ngakho akula ethi akube namagesi a-serious ngoba ikhole abakhuluma ngayo-one ngizaphela but i-sustainable amagesi azaba ekhona sonke isikhathi kungenxa yokuthi kunezula kula
ah okay. Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba i-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. USibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthwaneni owenziwa ngeminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenzelo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco engisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithole lesi sicoco esokuphiwa ukuba nguye-ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli zindaba lokuba-ke ngumuntu osesebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osesebenze kulezi-ke intatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamashumi amathathu adlulayo babone usebenza kwami obana ngisebenze lokho engikusimo esigaba esinye ngingehli ningehluleki kodwa lokho ngiziqansa ngisiya phambili ngisebenza-ke into ezifuna ukuziwa yiwo abantu bathi bathanda-ke esingathi-ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniso ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hhayi lo-ke ulo olandela-ke elinye ukhohlo bathi-ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo izimele yiko kwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi izenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe uthola esizicoco.
Kuntathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthatha indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyiyo yona nesipho leso olazo uzenzele ngendlela oyenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna uba ngozibani, ngifuna uba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lwethu ezethisa sibanda luke laba yilo lokho elihleli liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi kwakwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathibelelendi ezethisa sibanda.
Alo ke Ezra Chisa Sibanda intathele izindaba ye Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnumzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambahambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabhishopu esonto yeRoma usuveze ukuba ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu Studio 7? Mina ngiyaphila Studio 7 andi ngikhuluma noPetro lana ulane eBed Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-CCC nge-ZANU-PF. Kunini kukhulunywa ngapho? Ushabalala nxa kuthi waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right ya kanti la uqhuba amatopaki. Naye i-CCC la iqhuba amatopaki, i-ZANU-PF la kwa matopa. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amatopa. Hayi ungakhulunywa ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphathi arayithi yelawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngezamatopi. Shabalala, CCC, ZANU-PF. Yiwo amaphathi obugebenga wona la ohlele ukukhulunywa ngayo. Wona la CCC nabo oshabalala labo nabo ZANU-PF. Kunini kodwa akuyeliye kusenzela bo amatopi lapha. Liyeke nje ukuhlala lisitshela ngamatopi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa kulunyonga wamaphatha right kila. Hayi mina angisupport party ngiyaxolisa lapha. Angina party engisupportayo kodwa ke ayiliyele isixolile nabantu ohlale lusicela sisicela ngani ngani mhlawumbe nalingcono la alikho ngcono lonke likusho ubugebengu abayini nje kuphela. Hawu
Studio 7 yalibingelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulohlupho upresident wethu bona bangapho fights ezwi wamaphila khona pana ebandleni lethu. Ulokuba ngudictator sicela bakithi likunazelele khonokho zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehlwa yikhona lokho ukuba yidictator kwakhe umbona ngani ukuza sihlupha akunazele sibi awo kanye umfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba dictator asuke kikhonokho.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Ithi ngimtshele ngikutshele something mama. AmaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudingi umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgabe nabombo yanehanda osekuruka gubi kusiya khona nentshintshane kuze kubuye uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzivuse sizivuse sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngala maNdebele alokho ebhize egijima ngemva kwabochamisa neZANU-PF. Uzuza umuntu omdala sithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Ye, kuStudio 7, kuStudio 7. Mina ngilombuzo lapha ngakwaBuchabanga. Ukuthi bathi baBuchabanga ngibona ethi ulilunga le-CCC elinamandla okumisa amanye amalunga. Eyinkokheli enkulu ku-CCC. Sibona abantu be-CCC lapha abaningi. Bayathunjwa, bayabulawa, benziwa zonke izinto ezinye. Asikaze sizwe comment yakhe. Yena ukhulu uthini ngalabo abantu ababuliwa abavulawayo ezinhlweni yabonakali kuhamba njani kahle kahle into esifukuzisisa kwamkati okwenza angatholakali ezinhlweni kumbe engazangali ukukhulumisa labantu abazinhlweni kumbe engalansolo nje ukuthi anto yindaba yokulanga le yakucathiswa ngale ndlela yikho lapho engifunguzwa khona kwami ukuthi angazi umbuzo lalo ngafika njani endleleni zakho ubabushabango laphakathi angazi ungafika njani endleleni zakho ukuthi laphendula athi ukuthi kati uthini ngalabo abantu abatshontshwayo ababulawayo elizweni elikhululekileyo ilizwe ngithi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatha elizweni elikhululekileyo.
Sanibonani, sanibonani nonke abestudio 7 ngiyanibingelela yini u-90 old year. Ngithi mina kanti laba bantu ma besithi iparty yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke kati ifazi bancedisani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancedisela kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa yikwehluleka ma usehluleka kumele uncediswe yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa ma ibhasikili lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani isorijini anti kumele ugade kuphela uyefika esitolo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 igama uVusumuzo wahade ngiyacela kuphela abantu bangakithi ngaphasibumbane zibe into one kuphela into engifisayo ngile nyanga mthandi wamajeni bebambane be into one yeke kuloku supporta into zemali zempumalanga le hlanganeni kuyahlala kuzani yompumalanga njalo kuphela hlanganeni oma-political party ngapha kithi majebendi ayihlangane be into one ukuthi wonke umuntu ongamathimende votele iport e-one ngapha kithi emathendeni hayi uhlala sikhuma abantu bale mpumalanga yonke into yibo yonke into yibo siyayixabana manje yibo asiyekeleni izinto zempumalanga lezi sibumbaneni thina ngapha siyeyiparty e-one hayi kube sixabana kanje uze umndebele uthiwa umndebele umndebele awukhulu umndebele uthini lokhu akula nto esiyenzayo asihlanganeni siyo into one siyimbumbu kuphela into ezosisiza masingukuphila kahle thina abantu bangakithi ngamathele hayi yokuthi siyafana amaphatha entshonalanga le hayi la maphatha ngapha kithi ahlangane into one.
Studio 7 njani awu kanti labo abantu bezanu lapha abathi abantu be-CCC babulalana bodwa bakuthatha kuphi iZANU-PF vele niyazakala ukuthi vele yona ngiyokubulala abantu ngesikhathi segugura hundi ibulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa bayabulalana phakathi khonaphana kuZANU-PF so lokho kokuthi i-CCC ibulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni shuwa abananhloni la bantu be-CCC hayi ngambona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
Kakalacha sanibona Studio 7 ngibingelela nonke balaleli wokuqala nje sacela imigwaqo nedendlela kwekuyekwe nje indabo phugeno esengezo into engasize ngalutho wokuqala nje sacela kulungiswe ibhedlela kulungiswe imigwaqo nabo la lokho befuna ukuvotela befuna ukuzenza abantu ngamagamethu wokuqala nje balungisizwe ke kulokukhulunywa indaba yabo engazukusiza ngalutho.
Studio 7 sanibonani hey asazi noma kungenzeka kube inhlanhla ifundo le yami record ngoba hayi kunina msho seyi-1000 ama message sihlala sithumela ngisho ukuthi afunde mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo kuthiwa ngu-Angleton kuthiwa ngu-Angleton Sibanda lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda indlela akhuluma ngayo le agxeka ngayo i-CCC ulimi lwakhe siyaluzwa lugovile mayeza khuluma ngokuthi yena sengezochabanga ukhuluma ngokudelelwa emathoyileti laba abarikhole emashoneni ke ngabe emathoyileti hayi lo baba akazama ukuphila kuhle ekhanda nxa kuthi nasele problem akahambe engutsheni ayohlala nabanye bakhe abangana abaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo leyayivuthwanga nokuyazwakala ngepho ngokuhlanhlathi igange ngene igange siyale
Studio 7 linjani liyaphila yini bantu hayi langa yeke liyekele ukulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi langa lingaba sezobatshisa ibona izulu angeke line bebulala abantu ngalolu hlobo ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kuhambe yena uyathanda shu angathi le odi yami ingafika kumnanga vela ngeke lini izulu indlala izabaswaswatha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala uNkulunkulu ebhekile abantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kubele sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawulebe ekhala ethi kuyatshisa ye kuthinithini ye izulu ye kuya
kuzafiyo. Kuzafiyo vele uNkulunkulu kafuni into abayenza. Abantu bayenza into enhle kade babulala abantu ngeyimini. Kuthi uNkulunkulu kabaniki izulu. Izulu ngeke line, ngeke line. uNkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo. Izulu liyigazi lelo abalichithayo. uNkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe. Laba bantu ababulalayo bacabanga ukuthi bona uNkulunkulu uyathanda. Ebona abantu bebulawa, abantu bekatshwa, bebekatshwa ngezimbemba bekatshwa. uNkulunkulu kuthiwa khona ayivume kuphela nesizulu lakhe. Yini uNkulunkulu laye usinika izulu uma engabe ejabulile. Kodwa le ndlela eyenzakalayo eZimbabwe, eyenzakalayo kubulawa abantu abangakacala igazi lichithwa. Akulazukele abazalibona. Ilanga liyatshisa sili bayatsha, bafrayeka. Yabonga Studio 7 lidlulisa imeseji le kugawule nomnyangako.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ekwezemelika, ukhetho lokudinga umongameli welemelika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ngumnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump? Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Esizamele sikubone izukuthi i-economy ye-America iyabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okwakathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market. Okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kungathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic ngathiwa udlephana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024 ngiyebona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasozitshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo-2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku-New York Fifth Street vele akula muntu zambopa baye bahle bathi hayi umuntu yena lo dutshilwe ngoTrump uyabo wrong. So he's very confident ngeblock yakhe nale ukuthi vele izamsekela noma sokunjani ukuthi bazakwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathwa kuzaba le nkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ama elections I decidedwa ngama independence and suburban women and educated college educated women yibaba ngantha they are the deciding factor. So wakathesi sabona lapho esihlala khona eOhio ama educated women lama suburban women ahamba lama Democrats. So a year before election ya next year angikwazi ukuthi kuchoni khonoko ngoba babefake izinto ze abortion. So yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abaningi ku democratic ideas.
Sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze. Kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhanyelelanga abangaphuma kubandla lama Republicans kumbe elama Democrats kumbe umnumzana Trump singabona kubunguye onganqoba kumbe ongangena kuma primary elections ukuze ancintise kukhetho. Njalo kungahamba njani la?
Ke mina kuma Republican ngibona ma uTrump engavotwa ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipha ukuthi angabe yi-representative ye-Republican Party. Ngibona two scenarios. Either uzahamba njenge-independent athathe amavoti ama-Republican and then mina embabonayo ku-Republican Party ngantu abazithulele mina mbona u-Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu angama-dark horses engibabona. Kuma-Democrats ngibona u-Gavin Newsom u-governor we-California lo governor we Colorado Hickenlooper bona laba bayi two and then The other dark horse engibona uma Democrats uHillary engaphenduka to surprise everybody.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.